Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla 7 Nhlolanja 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Sinethemba ukuba nawo soze kufike ukuthini iRwanda neSouth Africa kugcine kulwisana.
Uqhutshwa umhlangano weSADC le East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Salethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwa umhlangano weSADC le East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye wabakhokheli abasemhlanganweni lo eTanzania namhla okuhlolisiswa khona okulwisana kwabahlamuki be-M23 lebutho le-DRC. I-M23 isithuthune idolobho leGoma njalo ithi lakho ukuyahlasela eKinshasa. Umhlangano lo ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli William Ruto onguye okhokhela umanyano we-East Africa Community. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunews la ama-analysts labanye abakwaziyo ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo abahlobelela beRwanda besithi asiyo bakhona apho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli weRwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho silethemba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekelile nxa sibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki, lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokho abakukhalelayo silethemba ukuthi bazabeka phansi izikhali
kusetshenziswa
izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho, pho baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana ohulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa umuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhumiswane umlotha. Njalo sibe sizwa la kumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube la masosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukuba nawo soze kufike ukuthini iRwanda le-South Africa kugcine kulwisana.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kulabathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Kulihlazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungela mpumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu-PF bulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala kubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu bakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya
umnyamao. Ye khonapho ke sikathi liza kuvimba njani khonokho kule ndlela yokuthi lingakubamba sibilithi hayi lokhu sesikumisa kungabanjwa njani?
Umkhosi suqalile, umkhosi suqalile phakathi kwebandla leZANU-PF, umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo. Kuzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnankagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngomnankagwa labantu bakhe.
Ye kodwa nxa singabuza sibili ukuthi wena ubonani kuyaphumani khonapho angabuyela yini kungajaya u-2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafitshane?
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulo mqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala laku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo. Njalo abantu baseZimbabwe ngibona ingani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension ye-term. Kodwa i-extension yodwa akusiyinkinga. Inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy nje generally yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF.
Thina esikufisayo lesikukhangeleleyo ikubana ngabe sonke siyama udaba lolu sike sikhangele nezomkonomi ngoba asike sahlala siku-political gear kufuze sike singene ku-developmental gear. Lokhu asikukhangeleni ngo-2027 sesisondele eduzane lokuphela kwe-term eka-2028 leyi.
Akuchazise khonapho Juma sizwe ukuthi uthini lapha.
Nxa sesifike lapho-ke sesingakhulumisana-ke ukubana kuyaqhutshekwa kumbe kwenziwani. Kodwa kwakathesi mina bembona ngantiwa energy yonke esilayo ngabe siyifaka ekuzameni ukuvusa izinto eziwiswa ngabomo ukuthi zisebenzele uzulu wonke.
Lo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Zimbabwe. Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa ngumnumzana Matthew Sibanda ozithi ngumgcini sihlalo wecele lezaphu elahlamuka kulelo likhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Singuzaphu sithanda ukucacisa ukuthi izaphu ayila ma-faction. Izaphu kayizange idabukane phakathi. Izaphu iyodwa ikhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo esekelwa ngubaba uDerek Katsenga, uchalimana wakhona kungubaba uJZT Ndlovu, unobhala jikile mabhala nomkhulu kuyini uMthulisi Hanana engikhulumayo, utreasurer ongumgcini ingcebo wethu kungubaba uFrans Ndlovu. Akula enye izaphu ekhokhelwa ngomunye umuntu. Nxa kungaba lomunye elimzwayo ozithi ungumkhokheli wezaphu.
Ye, baba Hanana, bezweke umnumzana Matthew Spande sithi yena ngomunye wabalabo phela abakhokhela elinye icele lezaphu. Ye, khonokho ke ukubona nje.
Uyaba eganga lingavumi ukudukiswa ngabantu. Bakhona yebo siyabezwa abake baye court bezama ukuthi ba i-court bafake babe ngabakhokheli sebedliwe ku-Congress eyenzakala ngo-2021. Cala labo lachithwa e-court. I-court yathi hayi, ubukhokhelo obukhona buqondile, bakhethwa ngendlela eyiyo. Laba asebehamba bezibiza bethi bazinkokheli, ikakhulu ubaba kuthiwa ngu-Matthew Sibanda ozibiza Bhubesi, akasuye mkhokheli wezaphu. Umuntu owalwa lezaphu wazoyihambisa e-court. Umuntu ophikisana le-constitution yezaphu, umuntu ophikisana le-Congress yezaphu, umuntu ophikisana nobuholi bezaphu waxotshwa. Usehamba ezenza umkhokheli wezaphu esexotshiwe. Noma esexotshiwe kuzaphu, sambiza samcela sathi nxa efuna ukusebenza labanye, ibandla lezaphu lizimisele ukuthi kuxolelwane, kusetshenzwe kubunjwe inhlanganiso ephilayo ezakhula abantwana bezimbabwe. Wala wemba phansi.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu, kodwa umnumzana Matthew Sibanda uyakuphika lokhu.
Hayi, into abayikhulumayo baba uDube ufana nje lo muntu oyisiphofu othi khona hayi njengoba wayebona ngesikhathi esabona. Maye ngasabona esefamehlo abesecabanga ukuthi lokhu ayekwenza esabone la mehlo kulokhu kufana okade sokwehlukile. Mina-ke izaphu ngumuntu wezaphu ngempela okuthi akufi kwatshintsha lutho. And then othi mina ngisengiyezaphu engikukhulumayo ngikhuluma nje ize. Ngithemba nje ukuthi babuDube akunsuku zatshwala beza kubona ukuthi mina ngizaphe epheleleyo elabalandeli abakwaziyo into abayifunayo ngezaphu yabo.
Yes.
Ngoba mina kangisuye kudolwana okuthiwa ngifuna ukubulala iculture yepathi yethu eyakhulula leli lizwe kusetshenzela kanzima kangaka. And ngeke ngafanga kuvumela lokho okwenziwa ngusibanga lizwe labantu bakasebebulela iphathi.
Yes, ngathi wena ubambele inye icele sibili lezaphu khonapho sizokutsho njalo.
Ngilibambile ngesidukwini elinye icele lezaphu okungabuzwayo, okupheleleyo, laba abakwaziyo, laba abanye bakhe abakwaziyo ababathole ngi-adresi imhlangano yilabo abantu becele lezaphu. Okokuthi nje isikhathi esiningi ngivele ngihamba even emngcwabeni yezaphu sisiyalahla amaqhawe, sisiyalahla ama-members ezaphu, le team yami befake iregalia lepheleleyo, sifike sitabele sigide sibeke iqhawe kumbe sibeke i-social ethu omunye wethu.
Umnumzana Matthew Sibanda, lilunga lebandla lezaphu, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Elerussia lidiliwise iindiza ntshina zawo le-Ukraine ezithwala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones eziningi emadabukakusa. Kukhangelwe ukuba iHamas ikizakhulula abanye abathunjwa kwele-Israel kwinsukana ezilandelayo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usethese umthethondaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court izijeziso zenoto phezu kokuphenyo oluphathelene lamacala linkatolo ethi adalwa ngele-Israel eGaza empini yabo leqembu leHamas. I-ICC ithi ifuna ukubopha umholi we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu.
umongameli Trump usayine umthetho izolo wethisa iziphathamandla ze-ICC ezibhatheke kulolu daba izijeziso zenotho esithi zizonda ele-Israyeli lelemelika. Amazwe omabili kawesiwo malunga omthethwandaba lo, wona othetha amacala akuqela okubulawa mahlayana kwabantu lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe zemelika usucampundo Mthulisi Mathuthu.
Akumangalisi ngoba ngendlela uTrump isikhaphekhaphe eze ngayo wasayina imithetho eminingi engathi iyasivezela ukuthi yena ujongene ngumbuso wakhe ozayo kweleminyaka lemine, akumangalisi ukuthi ubevele ebophe umoya. Akusiyonto ayicabange nje khathesi, uvela sengathi into akade vele enayo ekhandla ubefuthelene. Ngakho-ke ubevele ekumelele ukuthi mhla uNetanyahu evakashela kwele Melika yinto nje azozenza lezi, ngoba imithetho yonke ayikusayinile selokhu engenile. Angikholwa lokuthi ukhona ongakholwa ukuthi yinto nje phongukuvela khonapho, ubevele elohlelo lwakhona lokuthi yikho afuna ukusebenzisa ukuqinisa udlelwano wakhe le-Israyeli.
Ungathi lokhu kulomthelela bani? Kuthumela mlayezo bani emhlabeni jikelele? Ikakhulu kulabo abakholelwa ku-International Criminal Court.
Ngathi isenzo sikaTrump lesi siletha imlayezo engandijiyene. Kulabo akade bethembele kuyo i-ICC, ngathi wenze lokhani ukuthela amanzi ukuthi useza yenza ukuthi abanye abantu bangasakholwa ku-ICC ukuthi imisebenzi eyenzayo, imisebenzi abangayikhangelela ukuthi ngabalethela lokhu singathi i-justice, ngoba labo bazaba lokwesaba okungenza ungavela ngeva kokuba i-ICC layo uma engadeda. Kubuye ukuthi futhi kuletha umlayezo kula amazwe esingathi ahlukumeza abantu adala lokho esingathi ngama-human rights violations. Kubalethela intshukuntshu yokuthi baqhukele phambili ngoba besazi ukuthi abantu be-criminal court balokwesaba bathelwe ngumfefezo nguTrump. Ngako lokuthi yona ngokwaye ICC sideleleka kalula nje, isiyinkantolo leyana nje ukuthi isisenza igegelela imbuya ichiye labo abakhulu. Ngoba sima sikhangele ukuqaleni vele iyona i-ICC ibile nkinga enkulu yokuthi la amanye amazwe ala usayini ratification ye-Roman Statute kusuka le mva kubo 2002 khona ngale eyayiratifya i-International Criminal Court. Ngakho-ke lokho kwenziwa nguTrump kwenza ukuthi kuvele sobala ukuthi khona i-ICC kulalapho engeke iye khona, iyinkantolo yokuyabopha labo abancane. Ngokuthi bethe bona bazabopha kumbe ngathi bethe bazajezisa uNetanyahu labantu abakhulu afana labo abamazwe amakhulu afana labe-Russia, bese kuveza ithemba lokuthi mhlawumbe i-ICC singaba yiliyana ikhothi ngathi inkantolo engagegeleli imbuya ebopha nje wonke umuntu odale ububi emhlabeni. Kodwa isenzo sikaTrump sesibisela emuva ukuletha inkantolo sengane akuyinkantolo lenyana nje, asiyonto abantu abangayithemba.
Usukucamfundo Mthulisi Mathuthu ulandele zombusazwe ezimele. Ubexoxa ecingweni lontukameli Gomo weStudio 7 eseBhilithani.
The Voice of America.
Sika sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende kaTrump uphikisana kakhulu lobukhokhelo obuncindezela isizwe seCuba, yikho osekwenze ukuthi ugatsha lokudlelana lamanye amazwe luguqule isiqondiso esaseguqula ubudlelwano leCuba esasayinwa uTrump engakangena embusweni mhla ka-14, kutsho umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio. Umongameli Donald Trump ngosuku lwakuqala wasayina isiqondiso sokuthi iCuba ihlale ikuluhlu lwamazwe akhuthaza iterrorism ngoba yikho lapho okumele ihlelwe khona, kutsho umnumzana Rubio. Uhulumende weCuba uhlala esekela abalwa bedlulisa amalawulo. Sikhuthaza uhulumende lo ukuthi ame ukusekela ukulwa ukudluliswa amalawulo, njalo ame ukuphathisa ababulali izigebengu ezilungisa amabhomba lezinye ngokudla indawo yokuhlala lemithi izilwane zeCuba zisifa ngendlala njalo zingelamithi. Mhla ka 31 Zibandlela ngasayina ukuthi kubunjwe njalo uluhlu lwamankampani eCuba angavunyelwa ukusebenza emazweni omhlaba, lokhu kumisa ukuthunyelwa kwemali yamankampani ebutho lezinye ingatsha zikahulumende weCuba ezomvikela, kutsho uRubio. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe lufake njalo uluhlu lolu ngenhloso yokumisa imali ethunyelwa kungatsha zikahulumende weCuba ezincindezela uZulu wakulelo njalo zithapha inotho yelizwe. Phezu kokubisela uluhlu obeluvele lukhona, sengeze inkampani ye-Orbit SA esebenza imele ibutho leCuba. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe ludinga ukuthi uhulumende weCuba oncindezela uZulu ajeziswe njalo luphikisana lokungenela kweleCuba eMelika lakwamanye amazwe omhlaba, kutsho uRubio. Sisekela amalungelo lenkululeko yezizalwane zeCuba njalo sithi kukhululwe izibotshwa zonke ezibotshwe ngenxa yezombusazwe. Isigodlo seMelika eHavana siqhuba imihlangano lemuli zababotshelwe ezombusazwe ukuze bazi ukuthi leMelika liyabasekela, kutsho umnumzana Rubio. Sizinikele kuzizalwane zeCuba njalo sisekela ukujeziswa kwabancindezeli.
Le imibono kahulumende weMelika. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linapha laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, lijani basakazi. Acela ukukhuluma ngendaba leyo ukuthi yokulungisisa indaba ye-DRC ukuthi kuzaba le meeting, extraordinary meeting ezaba seTanzania. Lo mnankagwa la eza kuya khona le njengoba ungu-chairman we-SADC. Kutsho ukuthi lapha kufanele ukuthi baqale bakhulume ngendaba kamnankagwa. Ngokuthi lapha bathi M23 ilutha amalokuze nama-minerals e-DRC okwakhathesi. Umnankagwa walutha layo kudala. Layo among laye kumbe i-25 ngiyabona umnankagwa kumbe M30. Ngokuthi leyana i-M23 kutsho ukuthi umnankagwa i-M30 ngiyabona. Ngokuthi layo yalutha kwamba. Ukwaziwa ngama-leaders wonke eSADC, ukwaziwa ngama-leaders wonke e-Africa ukuthi umnankagwa waluthe DRC. Kanti yena indaba ongakhulunywa ngendaba yakhe. Bengakhulumi ngendaba ye-M23 kabaqale bakhulume ngendaba kamnankagwa ukuthi umnankagwa walutha, kufanele ukuthi la ubhadale i-DRC, ubuyisele ama-diamonds wathathe DRC. Kufanele ukuthi baqale bakhulume ngumnankagwa ngeluthe yokuqala e-DRC lapha, bengakhulumi nge-M23.
Yebo, emsakazweni siyabezwa abantu be-ZANU-PF ugolide bayafikafika ukuthi lokuxokozela kukhona golide babachuma bakithi. Into okumele linanzelele lina bantu be-ZANU-PF yokuthi thina sikhuluma ye-constitution elizwe ukuthi umnankagwa kasangeni ku-section 10. Lina nxa lifuna umnankagwa njenge-ZANU-PF yenu limfake bengu-president we-party yenu not elizwe. Elizwe basakhwalifaya babachuma labanye bakho khona ngapho. Yikho kumele likunanzelele. Likhuluma nje into engasebenziyo ngoba nje iqiniso lalazi ukuthi i-constitution yabantu. Nxa lilene e-ZANU-PF lungisani khona ngapho. Leselikilikilisa nje abantu nxa besithi abasamfuni abasamfuni. Lutini ZANU-PF abasamfuni umnankagwa. Umgabe sathi sithi thina kasisamfuni laliyala lifihla lingaphumela egcekeni. Lithe selibonga ukuthi sephuma sithi leqa lathi kaphume kade sithi umnankagwa kaphume. Lithi hayi kaphume ngenxa yokuthi phela golide ukhulumela isikhwama sakho esaba ukuthi ungakhuluma iqiniso phela heyi ukudla kuyaphuma emlonyeni kulokhu uvikavika. Kodwa nxa sebemkhipha la uzeqa susithi hayi vele wayeserong wayesehlale kakhulu. Hayi siyalazi nabantu bezana ngathi nasisola vele labelisala lisithi hayi kanti vele heli solani. Kodwa nxa sesifikile isikhathi sangikhona ukuthi sekhitshwa lani selibuya ngapha kulaba bathi kaphume lingamatsotsi lina ngamatsotsi emathebeleni South vela sisamfuni umnankagwa ngamalamuvu kanzulu ngisekhezi kanye khonapha.
Studio 7 basakazi bethu abahle, kubuhlungu esikubonayo, kubuhlungu esikuzwayo okwenzeka ezizalwane zakithi laphayana eBulawayo abathengisa endleleni bethathelwa impahla zabo kabuhlungu. I-ZANU-PF bantu bayithi ayinalo uzwelo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi we-Afro Pop lomdumo wengoma zokholo uStanley Nyathi odabuka enkayi eMatholeni North. Uxoxa lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Jaha lakomnyama ubambile umfana kaMdluli sebhekile okunye okutsha azoliphakulela khona abalaleli. Bakhumbuze abalaleli udabuka ngapi ekhaya Stanley.
Uyaphansi le nkaya emagusini. Sembuyile njalo lengoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma yeHighlander ethi Team Yezwe Lonke. Ikhona enye ingoma la futhi ethi bambiza ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto lezinye as a culture.
Ngase umculo wakho uthiwani Mdluli?
Mina ngicula kakhulu iAfro Pop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma eze culture lapho sivela khona ezomdabuko.
Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxhasayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu elulenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Amathendele umandengwane itimu yezwe lo Shobane sinyama ngekani boso ay boso itimu yezwe lonke ay amathendele umathengwa
labafuna ukuthenga umculo kaStanley Nyathi lewuthola emakhasini ebulenjini beinternet
kubo Spotify Stanley Nyathi, YouTube Stanley Nyathi, Facebook Stanley Nyathi, labuye yonke indawo ku-internet ungathayipa Stanley Nyathi uyangithola khona lapho.
Bese ikwethisela lo Stanley Nyathi ocula i-Afropop lengoma zokholo kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lami ngu Jesus Banda, libe nempela sonto elijulela.
Zatuma phakama boso khala mantengwane khala kuze kuse iqembu lezwe lonke iqembu labanqobi amahlola nyama ithimu yezwe lonke ithi phakama boso khala mantengwane khala kuze kuse.
Isikhathi asisavumi zulukani laba namhla simalapha kuhlelo lwethu lingakhohlwa i-live talk yalilandela khona manje xoxwa ngokubhidlika kwamanye amakampani kwele Zimbabwe. olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Ibe lempela viki elithukela.